ngokuqala abantu bonke bakholwa ukuthi i-government ilomlando ukuthi ibone ukuthi abantu bonke bayazuza ama basic needs afana nalokhuhla and labo bathi nxa ukudla kungekho lapha ngkhaya abantu benza umzamo ukuthi bakuthenge phandle i-government kungcono i-create layo i-culture conducive ukuthi ukudla kwana kudlule kufike ezindlini zabantu. On the other hand, abalungisa impahla ama-industrialist lapha labo bakhala bathi sebethethelwe i-business ngamakhampani aphandle kwelizwe, so labo bathi kungcono kube lomthetho ukuthi i-government i-protect i-local industry. So because of imicabango engithule yokuthi othengayo akhangela ukuthi into zivela ngaphi, ukhangela i-affordability yezinto. But abalungisayo ama-industrialist lapha bakhangelela ukuthi kube le special protection, yikho kubangela ukuthi enye imithelo nxa seyikhulunywa yezinto ezivela phandle i-government layo iyabe izama ukuthi i-protect i-local industry.
Kodwa-ke nxa sikhangela okwenzakalayo kathesi siyabona ukubana kulendlala, uhulumende kangeke na ehlisa imithelo kumbe ayisuse?
Indlala ikhona iqiniso, even u-president sowadeclare ukuthi sokulendlala, sokudingwa uncedo oluvela amanye amazweni. At the same time bayathembisa labo ukuthi no one will die of hunger, imizamo iyayenzwa ukuthi bekhona. So into yokwehliswa komthelo iqakathekileyo ukuthi thina nxa sikhangelela amalungelo abathengi, into yokuqala ukuthi into yonke ethengiswayo ibe affordable kubathengi bonke, kungasweli umuntu oswela isinkwa because usweli imali yokuthi asithenge. Isinkwa sakhona asitholakale ezindlini zabantu and sitholakale ngentengo efaneleyo. Nxa ukuthi sisuka phandle sichiphe ukudlula esalapha, kukhangelelwa ukuthi even nxa sesidlula e-border ingabi indlela yokufaka i-price yokuthi abantu babe discourage ukuthi bathenge isinkwa sakhona whilst lapha singekho.
Khona lokhu ukuthi uhulumende afake imithelo abantu beletha ukudla, ngokubona kwenu njengenhlanganiso kuyanceda na amabhizimusi elizweni?
Into yomthelo yinto ekhona emazwe wonke. Otherwise into which ulube ngayo ilevo yomthelo yakhona ukuthi kutheleswa malini. Nxa sesikhuluma ngento njengeimpuphu, isinkwa, i-cooking oil, i-sugar, i-salt, into lezi they are very basic things ukuthi even uhulumende nxa ekhangela umthelo wazo into lezi akhangele ngelihlo elibanzi